ngibona njengami yimizamo emihle sibili enziwa ngo Vice President wethu baba uMnanga. Kodwa uDubo ayisilo amaqhinga awayenzawo okuvakatshela abanye amazwe ukuthi ahuge abantu ukuthi babuye lezimali zabo. Kubona njengani uDubo lusemthethweni yethu esinayo lapha eZimbabwe ekhangelane lokufaka imali kumabhizinisi. Singakhangele sile ndaba leyana e-51%. Nxa sikhangele amapolisi anjengalawo kukhanya njengani ayasindela abantu abalezimali zabo. So kumele silungise imithetho yethu.
Mnumzana Ngwenya uyakhuluma ukutshera.
Ye, ngiyamuza liqinise ukubana ngalezi sikhathi esingawunanzelele ukuthi nanxa kungaba lenzekantobu le mizamo eyenziwa nguhulumende, okuqakathekileyo yikuthi sibone ukubana konke kuyazalisiswa okanye kudingakala ukubana kwenziwe ngosuku lwamabhizimusi. Sabona ubaba uMnanga akhuluma eChina khona hambi. Njalo ngizathanda ukuthi abalandi bananzelele ukubana ubaba uMnanga nxa ehamba lapha umela uhulumende uyabe ebhunyelwe ngumongameli welizwe uPresident Mugabe. Ngakho-ke konke kuyabe kusenzakala senziwa nguhulumende weZimbabwe. Ngakho yonke inkulumkayaiswelayo isenzela sokala ukubana uhulumende ekhokhelwa ngobaba uMgabe uzimisele ukubana amabhizimusi acishwe ngendlela ebalulekileyo lapha elizweni. Kulungisiswe konke okuyabe kudingakala okuyabe kufunwa yilabo abalemali zakhona esingathi i-capital. Njengoba samuzwa icashiswa kwaMnanga ukubana abantu babe befuna ukuthi lapho abazafuna ukuba khona imali bazikhangele ukubana bathole impendulo enhle, bathole imali enhle, bathole inzuzo enhle. Ngakho kuyabe kumele ukuthi uhulumende kanye-ke uzulu wonke abone ukuthi amabhizimusi aqhutshwa ngendlela.
Kutshera, sikhangele udaba lwamalungelo oluntu amazwe angentshonalanga lokhu ekhonona ngokuthi uhulumende kawananzi ngokugcweleyo amalungelo kaZulu, akhala njalo ngodaba luka Itai Dzamara. Ubona bemamukela njani uMnangagwa lapho esethekelela iEurope?
Ngibona njengami ubaba uMnangagwa bayakwanisa ukuthi bambingelele, bakhulume naye, bamtshele njalo ukuthi unendaba le ekagama lendaba ezamalungelo okumele zilungisiswe lapha eZimbabwe. Nxa sikhangele sizabona ukuthi indaba yamalungelo khathesi amanye amazwe ebengela ndaba layo sibili ukuze size siye indaba le ekaZamara. Kodwa bengifuna ukuthi ngikhulume ukuthi nxa sikhangele indaba ekhulunywa ngoNgwenya ukuthi uhulumende uyakwazi sibili ukuthi akula muntu ongafaki izimali zakhe lapho engatholi inzuzo. Ubona njengani awula mizamo ekhona khathesi ephalamende ukuthi imithetho le itshintshwe, indigenization le eminye imithetho ebandezela afuna ukufaka izimali izaqhubeka. Kumele sibone sibili ukuthi nxa uhulumende esekubona lapha ukuthi kuludubo ehambe umthethwandaba atshintshe le mthetho ukuze sibone ukuthi uhulumende usefuna ukuthi akwanise ukuthi enze imizamo ebambekayo.
Uyakhuluma kutshera Ngwenya uthi ayiguqulwe imithetho, njalo umfuna ungene kudaba luka Itai Dzamara khonapho. Ubona amazwe angentshonalanga eletha imali yawo eZimbabwe yini ngasikhathi sinye khonana ngodaba lukaZamara lodaba lwamalungelo oluntu?
Abantu bayangihlekisa yindaba engahlekisiyo enxa yokuthi indaba yokuselakala kolupha umuntu. Kodwa nxa ibize lonke labanye abavela phetsheya khona lesebezangenela bekhuluma ngendaba yokuselakala komuntu owodwa njengendaba yabalungela abantu, siyakhangela ivinike le-Britain namhlanje ngibonile kumaphephandaba bezibalisa abantu inkulungwane ngenkulungwane zabantu abaswelakalayo khona hawo. Ngakho-ke asiyonto emangalisa leyo, ngakho asiyonto yamalungelo abantu. Kodwa into eqakathekileyo engenza ukuthi abantu bayekele kumbe babuye bemali zayo ngenzuzo i-profit.